njengebandla ilanga lakusasa le-independence siyalithakazelela, siyalijabulela ngoba uzibuso wethu esambethayo, samlwelayo, esamfilayo ningizathu selizwe lona leli. So njengebandla siyabe sikhona sesilungiselele bonke abadala bekhona and sikhuthaza bonke abakithi abasebandleni lethu ukuthi behambe ngobuningi babo lapho kulo mkhosi kazibuso. Ngizibuso ngokwethu ngeZimbabwe.
Ya nxa usithi liyaba likhona kutsho ukuthi liyaba lingaphi kwakhona ikakhulu inkokheli yona iyaba ingaphi?
Thina inkokheli seHarare siyabe seNational Sports Stadium. Bonke labo umongamelo umgabo ubaba uTsangirai bonke bayabe bekhona eNational Sports Stadium. Kodwa laba abanye bangasoze befinyelele ukuyafika eNational Sports Stadium njengama-MP bayabe bekhona kuma-provincial celebrations yabe khona.
Kanti lumnyaka kuyini okubangele ukuthi libone kulungile ukuthi lihambe?
Akula mnyaka lapho esake salova khona sihlala sihambile. Yebo, kambe abanye bekabe bephathekile mhlawumbe lokho bengasafinyelelanga ukuyafika ezindaweni ezijatsheniyo. Kodwa isikhathi esiningi sihlala sikhonona nje ukuthi abangani bengaliboni ukuthi ilanga lelizwe lonke be thanda ukuthi belithethe ongathi lilanga lebandla kube ngokwezanu PF becodoza abanye ngesikhathi. Kodwa sasakukhuluma lokhu sawukhonona sabathenzile ukuthi hayi bakithi ndinokwenza abanye bethu bedonda ukuyafika yiyo leyokuthi yabe silibaphathi bona wasoma Zimbabweni abaselwe lilizwe le.